Soko izika atisendaba ku VOA Ndebele.
Njani zulukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 13 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ababalisi bayazibuza ukuthi okhethwe izolo ukuba ngiphathe intambo wezemfundo unkosikazi Evelyn Dlovu uzaphatha lolugaja ngcono na kulomnumzana King Mathema osesusiwe.
Besikhangelela ukuthi nxa kungabe kuphuma uMathema kubuye umuntu owazi ngokwezemfundo ozasinceda ukwenzela ukuthi imfundo ithuthuke. Pho kulutshwane esikwaziyo ngaye, sikwazi kuphela ukuthi ngumuntu ade esebenza kuma-SMEs eMthembuSec wasuka lapho waya ku-presidential office.
Abanye bathi ukwehliswa isikhundla okwenziwe uMathema kungaba kuyikumlungiselela ukuthi aphiwe isikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe.
Enxa babona ukuthi engxenye ehluleka khona ngale labade khona base bemgwegwa nje khona le bemsondeze eduzane ukuthi angashaywa lichaza kakhulu engaphandle.
Izakhamizi zelubhane zithi zikhangelele ukuthola usizo kunhlelo zokuthelelezela ezibalisa olwebubi lubhane irrigation scheme lolwelubhane water supply ezisungulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngempelaviki edluleyo elubhane.
So abantu abanisebehlakaniphi this time sebekwazi ukuthi nxa sokubuya ama-elections kubuye ezimnandi, kubuya amanga, kubuya ukuthiwa siyadivelopha kodwa abantu bengakuboni khonokho okuthiwa kuyadivelopha.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ababalisi bayazibuza ukuthi okhethwe izolo ukuba ngumphathi mtambo wezemfundo unkosikazi Evelyn Dlovu uzaphatha lolugaja ngcono na kulomnumzana King Mathema osusiweyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa wehlise isikhundla uMathema waba ngumphathi mtambo ongela akumeleyo obekuyisikhundla sikaNdlovu osenguye osephethe ugaja lwezemfundo. Siqoxele isikhulumeli inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-R2s umnumzana Themba kuye moyo.
Okwakuqala sithi amhlophe kuMandlovu. Okwesibili thina njengehlanganiso uMandlovu umuntu oqeda isikhathi eside esebenza ngaphansi kweministry kade ikhokhelwa nguSithembiso Nyoni yama-SMEs. Okokuthi uzasebenza kuhle kumbe uzasisebenzela kuhle sesikhangele bonke abantu asebefakwe ngu-president abalaqiniso ngabantu nje asebekhangelele okwabo abakudlayo lokukhuluma amanga. So thina nxa simkhangele besikhangelela ukuthi nxa kungabe kuphuma uMathema kubuye umuntu owazi ngokwezemfundo ozasinceda ukwenzela ukuthi imfundo ithuthuke. Pho kulutshwane esikwaziyo ngaye, sikwazi kuphela ukuthi ngumuntu ade esebenza kuma-SMEs eMthembuSec wasuka lapho waya ku-presidential office.
Manje ngokubona kwenu engaba esuswe ngoba ubengayenzi kahle umsebenzi na umnumzana Mathema?
Okokusebenza kahle kukaMathema kumbe okokusebenza kubi kuvele nxa sikhangele i-ministry eziqondane lokwe-education public service yesikhangele i-ministry of education akukho okusebenza kuhle ku-education. Pho ukuthi uMathema bengamkhiphela ukuthi usebenza kubi kumbe kuhle ungathola ukuthi bona bebodwa khona ngale abasazwani. Bese sikhangela lo ongenile, sikhangelele thina ukuthi ngumuntu osefakelwe ukuthi benelise ukumqondisa ukuthi konke abafuna ukuthi bakwenze kumbalisi, konke abafuna ukuthi bakwenze ekuqedeleleni imfundo njengoba bevele beyicobodisa ngumuntu abazamkhokhela ukwenzela ukuthi enelise ukwenza abakufunayo. Empeleni elizweni lethu kathesi asidingi ukuthi kube kutshintshwana ngabantu abangelalutho, sikhangele ngesilungu okuthiwa yi-merit. Nayikho okwenzakalayo ukuthi kubuye umuntu ololwazi olungasincedisa ukukhipha imfundo inzuzo engcupheni esikiyo. UMathema wehlulekile nasikhangela izinga lababalisa bakilo, nasikhangela indlela okuphathwa ngayo abafundi, indlela okukhulunywa ngayo ama-examinations, indlela okungeniswa ngayo inhlelo ezikhona ezekhala kathesi. Bese sikubona ukuthi kathesi sebekhuluma ngomfana sebefaka umuntu wokuthi abone ukuthi ikhala iyaphumelela noma ababalisi besitsho ukuthi ayisiyo indlela okumele yenzwe ngayo. Ngoba sikhangele konke okwenzakalayo, sizabuyela emuva kuphemseko education. Umama wasihleka njengababalisi la enalowo kathesi sikhangelela ukuthi nje ngumuntu uvela kupresident's office, ngumuntu adegrunywa ukuthi kathesi nxa siya ku-education sifuna uyenza lokho. Okokusebenzelana kuhle yikuthi uhulumende abe mgceke ebabalisini, abe mgceke ezakhamizini, abe mgceke lebantwaneni.
Umnumzana Themba Kuyemoyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-ATUS. Lokhu sikudaba lunye sixoxile ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla owake waba ngumphathisikolo.
Yikuthi laba bantu bala kuwenza ingabe yini, ungayicabanga ukuthi lokhu akwenzakali kodwa bakwenze. Engxenye kungaba njalo ngoba ukuphuma kukaThembo Mahadi kulesi sikhundla sokuba ngumsekeli sizokuthiwa lalaba esebenza labo uMahadi bachithwa kwangathi ihofisi leliyana kalisela muntu. Kanti njalo engxenye mhlawumbe kubo bona ababesithi babekuzaphu ngaphandle kwakuKen Mathema kumbe lo Sithembiso Nyoni labanye kakho obalulekileyo nxa kulandelwa indlela yokuthulisa umsindo weMandebeleni ngokuthatha noKen Mathema. Yebo, kungaba njalo angavuka nje ila esengumsekeli kaMphathi Ntambo, kodwa vele khona kusizani uba ngumsekeli ungelamandla, ungelani, ungelasikhwama, uyakhulumani. Kodwa ke okunye engxenye asazi enxeba bona ukuthi engxenye ehluleka khona ngale labade khona base bemgwegwa nje khona le bemsondeze eduzane ukuthi angashaya ichaza kakhulu engaphandle. Kungaba kabili ukuthi wehlulekile kuzibamba kuhle lezi ezemfundo njengoba le misindo yababala singapheli, lezikolo zivulwa zivalwe, zivulwe zivalwe ezikoleni, iCovid ibhahile iyale. Enxeba bakukhangele khona ukuba sebesithi hayi. Kanti njalo nje kungaba yikho lokuthi bafake ilihlo nje babone ukuthi kambe yena ginyile itshe lo angenelisa yini uba ngumsekeli kamongameli okuyisiphamaso ngapha emboneni wethu thina abanye. Ngala madoda asembusweni ingabe yini njengoba ngisitsho ingenzakala.
Abanye bathi lokho okwenziwe umnumzana Cain Mathema kungakutshengisa ukuthi engxenye uselungiselelwa ukuthi abe ngumsekeli kamongameli welizwe. Ukubona kungenzakala yini lokho?
Ye, eqinisweni sibili kukhanya ngathi umhlubo weMandebeleni usuphiwa sona leso sikhundla esokukhangela ezemfundo yaphansi liyaphezulu kancinyane. Kube kanti izolo bekukhangelelwe ukuthi abangapha ikakhulu ababekuzaphu baphiwe isikhundla sokuba ngumphathi Ntambo wazasekhaya. Hayi, kuyakhanya ke kungakukhanyela ngendlela ezijiyeneyo, kodwa mina kimi engikubonayo ukuthi lesi esemfundo ngesokuthundubeza nje abantu beMandebeleni ngokubanika isikhundla silomsindo. Yebo kambe, kodwa ke iningi labantu ababangamsindo ngababalisi ngitsho ku-primary and secondary education oluningi. Hayi, ungathi nje kalula ndaba bakhangelele nje ukuthi abantwana bayezikolo bayefunda kaluthinti ye abaningi kangako. Lesiyana ese-home affairs singesinye sengatsha zokuvikelwa kwelizwe, yiso esisebenza kakhulu emandleni okubusa ukwedlula lokhu kwe-primary and secondary education. Ngakho-ke ngibona ngathi bona laba abanikeza abanye izikhundla bakhangelele kakhulu ukuthi isikhundla izikhundla ngithi umphathi Ntambo abalamandla ukugcina umbuso usezandleni zabo laba bantu bangaba kuziphi ingatsha zikahulumende. Yikho-ke kube sekuthiwa hhayi lina ngapho-ke thathani nezemfundo, besazi ukubana umphathi Ntambo wezemfundo njengoba ngithilo uyaxabana lababalisi kuphelele khonapho, abazali babe khonona belekhatshana. Kanti lesi esiumphathi Ntambo wazasekhaya ngesinye esisemqoka esebabona ukuthi kumele basisebenzise, kuba yiso sibopha abantu, yiso kidesi chithiza lemhlawu yamabandla abo la abephilisa yiso njalo leso esixoxana la laba abengathi abazimele bodwa ama NGO hayi baphiwa nje ukuthi labo bathule bangaba ngumsindo kodwa sesikhuluma sibili ngombuso esokuba ngumphathindaba wasekhaya yiso esilamandla odlula lesi esiphiwe yena lo open wasiphiwa esingamaziyo lokuthi ngubani thina abanye
umnumzana Thande kwezintimkandla wange waba ngumphathi isikolo njalo engcethi kwezombusazwe. Izakhamizi zelupane zithi zikhangelele ukuthola usizo kunhlelo zokuthelelezela ezibalisa olwebubi lupane irrigation scheme nolwelupane water supply ezisungulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngempelaviki edluleyo elupane. Inhlelo lezi zikhangelelwe ukuphathisa kuzilimo zengqoloyi lomumbu. Umphathi ntambo kahulumende eMathebeleland North umnumzana Richard Moyo ungumgcini isihlalo walesi sigaba kubandla lezanu PF usanda tshela iStudio 7 ukuthi amanzi avela kuhlelo lwegwayi Shangani Dam olusaqutshwayo azasetshenziswa kusukela ekupheleni komnyaka ozayo. Umeli welupane East edwale lephalamende ndekubandla lezanu PF umnumzana Mbongeni Dube utshele usithandekile emhlanga Studio 7 ukuthi inhlelo lezi zizaletha imisebenzi ikakhulu kwabatsha kanye lamabhizimusi okupheka isinkwa.
Esikhangelele ukuthi kuzaba lotshintsho esigabeni sakithi elupane ikakhulu elupane East ngoba sikhangelele ukuthi izakhamizi zakuleyo ndawo zizaba lesabelo kuleyo irrigation. Sikhangele njalo ukuthi nxa abantu bebuya bezothenga ke lezo zilimo ngoba nxa isilimo sesilinyiwe phela kumele sivunwe. So ke kulamathuba emsebenzi esiwakhangeleleyo ukuthi aza kuba khona esigabeni ikakhulu kubontanga. Sikhangelele njalo futhi ukuthi nxa kunjalo sokule wheat esigabeni sikhangele ukuthi kungaba lokuqalisa ukuba khona kwama-bakeries isinkwa sitholakala esigabeni. So sikhangelele ukuthi kuzaphathisa kakhulu lokho esigabeni.
Ungazibetha ngamagama indawo lapho okulenhlelo zentuthuko lezi wonke umuntu uyathola yini uncedo kumbe kulabanye ababhalisayo njalo kukhangelwa ngokuthi umuntu kuliphi bandla na?
Ihlelo sikhuluma ngalo luhlelo olukhona ewadini okuthiwa igwamba ward eselupane lapho okule damu elikhulu ibubi lupane dam. Irrigation leyo ibizwa ngokuthi ibubi lupane irrigation. Lapho ke ukukhangelelwe ukuthi kube lamalunga kumbe ngathi mina ama members angaba ngu 90 so far kulama members aregistileyo akwanileyo abangaba ngu 45 kutsho ukuthi inani langkhona likhangelelwe ukukhula. Siyazi ukuthi nxa into iqalisa kungakabonakali ukuthi iqonda ngaphi ikhanda lingaphi umzimba ungaphi abantu baye bedonda. Ngokunjalo ke lakhona apha bekunjalo abantu bebengela themba lokuthi into ezaphumelela kodwa okwamanje isiphumelele isikhona. So ke abantu sebebonile ukuthi kukhona okwenzakalayo esigabeni akukhethwa ngumhlobo ukuthi lo muntu ngwaliphi bandla ngoba le iproject isezandleni ze Minister of Agriculture ikhangelwa ngabe agritics.
Lo ngumnumzana Mbongeni Dube umela ilupane East edalele parliamente njalo ekubandla lezanu PF ubexoxa ecingweni le Studio 7 eselupane. Kodwa umnumzana Bet Nico Bebe owayimela inkayi South edalile parliamente uthi kunuka santungwana ngemizamo kahulumende njengoba ukhetho solusondela ngoba iningi lenhlelo zokuthelelezela zazivele zikhona ziqutshwa yinkampani yelizwe e-ADA.
Akula nto ejenuine lapha esithandekile lawona lawo ama-irrigation ka-ADA ayengama-irrigation ayevele khona bayavuselela babe vele futhi kayisiba baba vuseleleyo by the way basebewanike ilisi ku-track i-track yeyayisivuselele sebewathatha nxa sebewathatha bewabisela ku-ADA abawathathe bewabisele ku-ADA kodwa isiba bawalungisileyo. So kamboni ukuthi kulento ethuthukayo njalo futhi angiboni ukuthi ukuvuselela ama-irrigation e-ADA kusaver izakhamizi ngoba i-ADA yikhampani yehulumende isakhamizi esizakheleyo embonqane asisoze sibenefite from that ADA project. So lokhana ikuvala abantu amehlo ngoba ama-elections sebuya kubuya. So abantu sebehlakaniphile this time sebekwazi ukuthi ngaso kubuya ama-election kubuye zimnandi kubuya amanga kubuya ukuthi siya developa kodwa abantu bengakuboni kono ukuthi kuya developa angiboni ukuthi kona ukuqamba amanga kungenza ububelo kuyi-economy yeZimbabwe. Instead okuliqiniso ukuthi kona for 41 years bekuloku kubusa iparty eyodwa ibusa injalo isiyehlulekile ngoba ikhuluma ngezinto okufanele ukuthi ngayo yazenza 30 years ago selokhu besibaza zenza kathesi njalo besehluleka ukuzenza kuzaphela futhi ezinye 30 phezulu kwezinye 30 ezadlulayo kumbe 40 phezulu kwe-41 ezadlulayo belokhu besibalungisa akulakulungisa abakwenza sithandekile. Eqinisweni abantu beZimbabwe kabavusa inkophe babona ukuthi abantu asebebabisele emuva 50 years back ngabantu bezana sokufuze babakhiphe ngoba sebebabisele emuva kakhulu.
Lo ke ngumnumzana Abednego Bebe wayemela inkayi South edalele parliamente. Jale zempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa nje kuphela ohlala kobulawayo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kuthi abangamakhulu amabili 213 babanjwa igciwane le-coronavirus. Iningi lababanjwe leli gciwane abangamachumi afika phose ayisithupha 58 ngabesigaba seMathebeleland South.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Ukwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday linodaba lokuthi ugatsha lwezokhetho olweZEC lutshengise ukusekela uhlangothi ngokwenza imihlangano lamabandla ezombusazwe phose wonke elizweni jikelele ngaphandle kwebandla le-MDC Alliance. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi sekumele usiko lokuhlawula amalobolo luguqulwe luhambelane lempilo yalezinsuku. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani lonke bantu beZimbabwe, salibonani. Kwelo ngilazo ukuthi lihlangane uphatha ngapha kithi siNdebele lihlangane phathe bengicela ukuthi ubaba bangilize ikhampani ngicela lihlangene wonke abantu beZimbabwe omthokazi namaphatha afuna kufunya la akubhidamlovu kodwa kulabaholi abanye sibadingayo abangangena nokungangijabulisa okwenzengabo Jonathan Moyo okwenzengabo Wilson Mncube okwenzengabo Mama uMakhubhe okwenzengabo David Coulthard okwenzengabo Tendayibhiti esombenini kodwa kuthathe ngabi ibandlulo lomhlobo kusuka ikudiye naba abangayiholiye kube namaphini hayihayi ngibusisindawo ngangamashona njena iqualifaye emsebenzini phuye isikhundla esihle ngayamandebele iqualifaye esikhundleni phuye isikhundla esihle ayilokhu kwamaphini ayizani ihluleka phela olbos iminyaka esiyilidilile akula nto eyenzayo ngaphinaphinani ngithole isitarata seziphelile tedeke kuze sitarata uyabona senginandibe yintoni.
Sabonani balaleli beStudio 7 nabasakazi beStudio 7 le khuluma indoda yaselubhani ekhuluma iseSouth Africa eJohannesburg. Kunenkinga lana abantu bakithi ukuthi uhulumeni wakithi athi yena usanctioniwe kuyikuthi naye usanctione abantu bakhe. Abantu baseZimbabwe basanctioniwe basanctionwe nguhulumeni naye uhulumeni ukhala ngokuthi usanctionwe ngama-Western. Kodwa ke siyakubona kwama-Western okwakasekhaya ke lapho eZimbabwe kuthiwe sokungasagibeli amabhasi ma ngabe ungahlatshwanga kuthiwe awusa awusayindawo uma ungabe ungahlatshwanga, awusangeni isitolo uma ungabe ungahlatshwanga. Kuyikuthi ayisikho ku-sanction umuntu yini lokho, ngoba yona ehulumeni yethu, ehulumeni yeZimbabwe, hayi kwe-D.A. yethu. EZimbabwe yabo bona labo baphezulu, ngoba bona ebabadlawo basuthu zonke isidingo bona ngezabo, akusiyethu le, ngoba vela kusayikhiphwa ngabantu izikhethile yona.
Nivuka njani hlobo ezinhle, sanibonani sanibonani ekuseni leyi. Nginivukisa njalo hlobo ezinhle, nami ngisezalwanisa khona apha eZimbabwe, okuthiwa ngufamona ngwenya ngapha eMatsouth. Nginibingelela hlobo ezinhle nonke, angikhethanga muntu emhlabeni, ngoba nami ngumuntu, ngifuna umuntu. Nami ngithanda ukubona abantu njalo, nami ngiyabathanda abantu. Nani ma-Studio 7 ngilomthandazi omuhle enhliziyweni yami, ukuthi angathi lingaqhubeka linceda khonapho. Liyasinceda sibili kakhulu, umsebenzi wenu muhle, siyawubonga wonke. Yikho ngandithe mina inhlamba zingatholakali, ngoba ukukhuluma inhlamba sewungani uthuka ama-Studio 7 hlobo zami, thina esithanda ukukhuluma inhlamba. Ma ivulwa, ivulwa ngama-Studio 7, ifikele endlebeni zabo, kube sekungathi kwesinye isikhathi silwa nabo. Hayi inhlamba makhiwa, hayi akusilona ikhambi lokulungisa izinkinga. Kwesinye isikhathi ungakhipha inhlamba, abantu becabanga ukuthi ha indoda leyana njengoba ikhuluma, kwesinye isikhathi singamnika esinye isihlalo esithize, kanti kukhanya ukuthi ungubhinya. Abantu bese becabanga ukuthi lwana noma singamkhetha ele nhlamba ezingaka, inhlonipho kayikho. Yikho kasiyekeleni inhlamba makhiwa, ukuze sikwazi nathi ukubekezelelana nomanye omunye ekhuluma. Noma singathini sikhuluma inhlamba, bazalwane bami, noma hlobo ezinhle, akuna nhlamba yake yaba yindlela eqondileyo. Ngiyabonga kakhulu ke nami lapho, hhayi angikhulumi lutho olubi, ngiyalivukisa nje lami ngithi hhayi amhlophe emhlabeni, asiphileni ngothando nangokubambana. Mina nje ma-Studio 7 sengicela umlayezo wami ukuthi njengoba ngikhala ngisematsouth, akusimi yedwa ufamona okhulumayo, okhuluma ngezincwadi zolezi, sibaningi hlobo ezinhle. Esengize ngicabanga ukuthi ngabe kuthi umlayezo wami uyafika kumama u-First Lady uXilia Mnangagwa. Yesikatu into yezu umama unoncedo olukhulu kakhulu bantu bakithi. Ngabe kuthiwa kuyakhetheka sibili komnye umnyaka, sike sikhetheni umuntu ongumama kaphathilizwe, kanti liyehlulana.
Salubonani basakazi be-Studio 7, salubonani babukeli bonke balaleli baka-Studio 7. Siyalibingelela umbuzo enginawo, ngiqondisa kubaba uMagalela ngenhlonipho enkulu. Ngiyakuhlonipha baba uMagalela, ngumhlonitshwa mpela, ukhulile, kodwa angi-understand uthi i-Studio 7 yenza kabi ngokuthumela isikhathi, ukuthi isinikeze isikhathi sokubana sithumele imilayo esinayo ku-public ukuthi sikhulume okungaphakathi kwethu. Cela ukubuza ukuthi usuke wakhuza o-Twitter yini, usuke wakhuza o-Facebook yini, usuke wakhuza laloba yini ngama-WhatsApp, inhlamba esizithola nsuku zonke, kodwa ubona u-Studio 7.
Nginjani muli ye-Studio 7 lobuholi bayo, ngiphila njani? Ani engicabanga ukuthi wonke umuntu engilethemba lokuthi uphilile, hayi nathi sisavika lolu bhubhane lomkhuhlane lokhona. Engithi le muli zonke nje aziphephe izwe lonke. Engizathi mina ngidesimanga ikakhulu uma ngibuya ehlangothini ngapha olwasesindebeleni, olokuthi alufuni kukhokhela lona ikakhulu kwezombusazo, alufuni ukukhokhela, lufuna ukukhomenta okuyisimanga kakhulu ikakhulu esindebeleni. Engizathi mina laphaya ubazwa besithi ikakhulu kuzano ubaba uMnangagwa, nekuyabe kuwumuntu esindebeleni lembuza ngobaba uMnangagwa, ethi ubaba uMonzora umuntu esindebeleni lo ubaba uChamisa, akukaze kuthi ubaba uSibanda, ubaba uGawule, ubaba uNdlovu. Angikaze ngizwe vele kubizwa ngalezo zibongo mhlambe zolimi lwesi siyindebele ongawukuthi kanti bona abafuni labo kubizwa ngoba bobani yini ngoba ungakhangela izanu ile modern mhlamba sithi 40 years yaba sembusweni akukaze kube lo muntu esindebele nokuthiwa uba yipresident ene ngeke kwaba liphupho lokho ngeke kwenzakale bazahlala bona besithi uba bobani kodwa akangeke umuntu esindebeleni abe yipresident lokho ilanga lingawa lidliwe zinkukhu zilale suti ngempela ungakhangela futhi ngapha ku-MDCT ngeke kube lo muntu ozaba i-leading party owasesindebeleni ukuthi bembize ngobaba ubani angeke kuzobuya kuchamisa naye ku-MDC Alliance akekho umuntu wasesindebeleni ongambona enikwa kuthiwa akaphathe owasesindebeleni
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngokwezimelika, inkokheli yebutho iqhubeka isethula imibiko ehlukeneyo lekamongameli Joe Biden edalele Senate lapho ababuzisiswa khona ngamalunga aleli dale. U-General Mark Miley utshele leli dale ukuthi inkokheli yebutho yayicebise umongameli Biden ukuthi achiye amasosha azinkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu kwele Afghanistan kodwa uBiden wathi wonke amasosha aphenduke ekhaya. Sixoxe lolandela ezombusazo welemelika umnumzana Raphael Mthombeni. Saqala ngokumbuza ukuthi kungakutshengisani ukwenziwa nguBiden ukungalaleli inkokheli yebutho.
Kodwa engikubonayo ngibona ngathi yena upresident akulabutho ayefuna lisale e-Afghanistan. Wayesediniwe ukuthi i-20 years kuloke kulwiwa kulwiwa into efana nayo. Ngoba ngithi uyabona ukuthi ungakhangela nxa ungakhangela i-history e-Iraq. E-Iraq kwangathi kuyathi kwasala amabutho amalutshwane. Kwabuya kwathiwa lokho kuthiwa yi-surge lokuyani ukwengezelela amabutho uzokuthiwa. Ye ngapha sokungathi kuyavukavuka sokusengezelela. Ngibona la i-Afghanistan kwake kwaba le-surge yona leyani ukwengezelela kwenumber yamabutho ukuthi kuhanjiswa amabutho amaningi ngasikhathi sinye ukuze ayebambe indawo eyabe isiqeka. Now-ke ngibona ngathi ungachiya 2500 yona le kuyasala kuvuka phela okunye bese kuphinda futhi kubiyeza ngapha ekhaya ukuthi kube le surge yona le ukuthi kuhanjiswa amabutho lana ayekhona le ukuze ayevimbela lokho sokuzenzakala. Kodwa nxa sebephumile bonke baphuma bathi dunya akuzela lutho phela laphana olunye abalukhangeleyo. Yikho engikubonayo mina ukuthi upresident wayevele esefakile umgomo wokuthi akulabutho elisalayo lapha.
Manje lokhu kungakutshengisa na ukuthi umongameli Joe Biden uyehluleka ukubusa?
Hayi, mina kangiboni ukuthi kutshengisa sengathi uyehluleka ukubusa. Mbona ngathi kutshengisa ukuthi uyindoda ethi ingenza i-decision yayo ime kuyo leyo. Ngoba asikho ukuthi abantu abaningi bayamsola ukuthi akhuphe amabutho nalana wonke Afghanistan. Now abantu bayakubona ukuthi bese kuluywe kakhulu, bese kuhlalwe kakhulu, bese kuluzwe kakhulu izimali eziningi. Kusho ukuthi yena engena wahle wazitshela ukuthi mina le impi angiyilwile, ngiyayiqinisa, ngiyaqinisa yonke into. Wasesima khona. Yikho kangiboni ukuthi engxenye kungaze kube yinto engenza ukuthi akhanye umuntu wehlule ukubusa. Hayi, yena umkhokheli webutho labo bonke bakubona ukuthi upresident kavumelananga le advice yona leyo ababempha yona. Angikholi ukuthi upresident nxa be advisewa bayavuma konke. Okunye bayema endimeni yabo beme khonapho bathi hayi lokho akusoze kwenzakala. Ngibona ngathi kokwenzakalayo khona.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leDallas esigabeni seTexas ngapha kwele Melika.
isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebezikhokhela. Ababalisi bayabuza ukuthi okhethwe izolo ukuba ngumphathi ntambo wezemfundo unkosikazi Evelyn Dlovu uzaphatha lolu gatsha ngcono na kulomnumzana Kane Matema osesusiwe. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olibalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.